kuyasithokozisa ukuthi uhulumeni uyavula uhlelo lokuthi abantu babuye bazokhangela bahlolisise ukuthi ukhetho i-referendum ukuhlolwa kokuthi abantu bafuna ukuthi yebo loba cha endabeni ye-referendum ukuthi bavuma ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zibuye babuye abantu abahlukahlukeneyo. Sisezabheka ukuthi baza kwenza njani lokho, bonke abafuna ukungena bazafunyelwa yini ukungena, kumbe kuzaba nendlela zokuthi ngemva kokuthi sebenxusiwe kube sekusiba nzima ukuthi bafinyelele, njengoba sibona nje le distance ukusuka emakhaya usiya eHarare okulula zinhlanganiso zeHarare ukuthi zikwenze lokho kulezinye zisemakhaya akhathana leHarare.
Uhulumende uthi abakwamanye amazwe kanye lenhlanganiso ezivela kwamanye amazwe bavunyelwe ukuthi labo ba-apply. Sizabona yini bephiwa imvumo njengoba sike sabona ngempela viki onkosikazi Mujuru esithi abakwamanye amazwe afakela eleZimbabwe izijeziso kabasoze bavunyelwe ukuthi bazebona ngokuqhutshwa kokhetho.
Ngicabanga ukuthi bazabanxusa nje abantu ukuthi kaba-apply, kodwa kulamazwe lezinye inhlanganiso ezingasoze zivunyelwe ukuthi zizohlolisisa zizokhangela ngezokhetho. Lokho kusacile, okunxusa kuyikunxusa nje, kodwa njengomuntu othi nxa elabantu bakhe afuna bangene emsebenzini othize abe sefake i-advert kodwa yena esemtholile umuntu, lokho ngikutsholo amazwe angaphandle. Kambona ukuthi amazwe asentshonalanga abo EU labomelika bazavunyelwa ukuthi bazobheka ukhetho, kodwa sizakhangela ke njani isene ezizimeleyo elizweni leZimbabwe. Sinethemba ukuthi zonke zizangena ngendlela yokufuna kwazo zingavinjelwanga umuntu.
Kunhlanganiso ezizimeleyo lapha ubona kuhamba njani njengoba uhulumende ekhanya ethwalise ezinye zazo nzima kulezi nsuku? Ubona ziphiwa zonke yini imvumo ezingabe ziyafuna ukubona ngokuqhutshwa kwe-referendum?
Kunzima ukuthi kathesi ngingatsho, kodwa nxa ngingakhuluma ngalokhuyana esikubone kusenzeka emuva, lokhuya azisoze ziphiwe zonke, zizaba zilutshwane ezaphiwa lelo thuba. Kodwa sicabanga ukuthi ukuzika kwenhliziyo lengqondo ngesikhathi se-inclusive government ukuthi mhlambe laba ababusayo sebelomnakano ongcono obonayo ukuthi abantu beZimbabwe bonke bale mvumo bafanele ukuthi babheke ngokhetho lweZimbabwe lapho abangama-citizen khona, babaphe konke kungela muntu oseleyo. Bangasala njalo siza kutho ukuthi abantu basele, ngokunjalo sizabe sicabanga thina ukuthi bavinjelele ukuthi bayakhuluma bayasola okubo okwenzakala elizweni, ngokunjalo kuyabe kufunakala laba abangasoliyo. Kodwa siyethemba ukuthi uhulumende uzabavumela bonke abantu abazinhlanganiso ezizimele elizweni ukuthi bangene bezimele bengathiselwa ukuthi bayikhangela ngezokhetho.